udaba olulandelayo lulotshwe ngumalayithi Mwando entatheleni zindaba ye-Alternet esefilabhusi kweleZimbabwe. Ukunyamalala kwamadlelo kuthwalisa gadalala abafuyi benkomo. Unkosikazi Lorraine Mabuza ume phandle kwesibaya sakhe senkomo. Ukhanya edidekile njalo imbangela yalokhu isegcekeni. Unkosikazi Mabuza uthi kasakwazi ukuthi inkomo zakhe lezi zizathola ngaphi utshani ngoba ungasela madlelo kulo umango sokumele azisuse adinge lapho okulamadlelo khona. Isibaya sikankosikazi Mabuza silenkomo ezilitshumi lasikhombisa. Umama lo ebelenkomo ezingamatshumi amabili ekuqaleni kwalunyaka kodwa uthi usethengise ezintathu. Egumeni lakhe kutholakala imbuzi zilazula. Loba nje izifuyo zakhe zingumnotho esigabeni lesi sefilabhusi, inotho le isimtshayisa ngekhanda. Inkomo kanye lezinye izifuyo bezivame ukudla santando ngesikhathi amadlelo engakanyamalali ngemva kokusilela kwezulu. Ingcwethi ezithi kubangele ukuntshintsha kumumo womkhathi. Indawo ezilezulu eliphansi ezingasemzantsi kweleZimbabwe zilungele ukufuya kwenkomo. Kodwa ingcwethi kanye logatsha lukahulumende elubona ngezokulima sebekhathele ngobunzima abafuya inkomo ababhekane nabo ngoba lokhu kubangelwe ukuguquka kumumo womkhathi. Umnumzana Samson Sibanda, omunye njalo umlimi esibangeni lesi saseFilabhusi, uthi usethengise inkomo kubulawayo ngemali ephansi kakhulu ngoba engasela mandla okuthengisa ngemali ethe xaxa. Umnumzana Sibanda uthi abantu abathenga inkomo kuye bayazi ukuthi usebunzimeni bokusilela kwamadlelo. Lokhu sobangele ukuthi ehlise intengo yenkomo zakhe. USibanda uthi inkomo ebezithengiswa ngamadola emelika angamakhulu amahlanu sezithengisa ngemali ephansi kule ngxenye yale ntengo. Usewubona lokhu kungcono kulokuthi akhangele nje inkomo zakhe zisifa ngendlala ngenxa yokuswela amadlelo. Udaba lukamnumzana Sibanda seluvamile phakathi kwabalimi bagcine inkomo emaphandleni bona abakhangele inkomo lezinye izifuyo njengenotho. Iningi selilahlekelwe yinotho le ngenxa yokunyamalala kwamadlelo. Emadolobheni amakhulu njengakobulawayo abanye omama baziphilisa ngokuthengisa amasi. Unkosikazi Mabuza uthi lapho omama beqhubeka bethengisa inkomo zabo sebesehluleka ukuthengisa amasi la. Unkosikazi Mabuza uthi useswela imali ngoba nxa inani lenkomo lisehla luchago lokuthengisa lalo luba luncinyane. Ngesikhathi indawo zokunatha sezomile abafuya inkomo bazithola sokumele banathe ndawonye lezifuyo zabo okulakho kubangela umemetheka kwemikhuhlane. Kule mbiko njalo ethi abafuya inkomo endaweni ezakhelene lamanye amazwe ezifana le-Bedbridge ekumngcele welizwe le-South Africa kanye le-Plumtree eyakhelene le-Botswana sebechaphisa inkomo zabo okungekho emthethweni zingena emazweni la bezidingela izifuyo lezi amanzi. Umlimisi unkosikazi Gladys Moyo uthi izakhamizi eziningi zemaphandleni ziyamangala ukuthi ubuzima ezibhekane labo kubangele ukuguquguquka komumo womkhathi. Unkosikazi Moyo uthi iningi lilokhu lingazwisisi into ezifana nokuguquka komkhathi lokuthi kulane lokufuya kwenkomo. Incwadi zithi inkomo luchago zidinga amadlelo eneleyo kodwa ukusilela kwezulu sokusitsho ukuthi ukudla lokhu kuyasilela. Lokhu sokuphazamise impilo emaphandleni ngesikhathi uhulumende ekhangelele ukuthi ukuthuthukisa kwezigaba yikho kuzaletha inguquko ebantwini bakuleli. Umnumzana Zorodzai Mashunganyika oyingcwethi esebenza ngogatsha lukahulumende olubona ngezokulima uthi ukusilela kwezulu sokubangele ukufa kwenkomo kanye lokuthengiswa kwazo ngentengo ephansi. Umnumzana Mashunganyika uthi ugatsha lukahulumende olubona ngezokulima soluzaqala uhlelo lokubuthanisa amadlelo le kuyindlela yokuthi abafuya inkomo batholele izifuyo zabo lezi ukudla. Ugatsha lolu luthi kule nkomo ezidlula ingxenye yesigidi esigabeni seMandebeleni ngasemzantsi kweZimbabwe kodwa inani leli lilakho ukwehla uma kungalungisiswanga indlela zokulungisisa uhlupho lolu lokusilela kwamadlelo. Umnumzana Semzulu ophansi kogatsha lwabalimi olweZimbabwe Commercial Farmers Union uthi uyazi ukuthi abanye abalimi sebesuse inkomo zabo bazisa kwezinye indawo khathana lemizi. Umnumzana Zulu uthi isibanga akiso kanye labanye abalimisi sinzima kodwa akwazi ukuthi enzeni.